ubaba uThuthu Bishop Emeritus ube isibonakaliso emabandleni kubafundisi ukuba nxa sihlangana lesigaba kumbe ngathi ngesikhathi lapho abantu ababandezelwa khona kumbe abancindezelwa khona kuyini okumele kwenziwe libandla likaKristu kumbe ngabafundisi. Wasitshengisa Mgceke ngesikhathi se-apartheid yokubandlulula e-South Africa langesikhathi i-South Africa isithola uzibuse, waqhubekela phambili elokhu esebenzela emele amalungelo oluntu, emengele amalungelo alaba abangeke bazikhulumela bona bodwa, ekhangele njalo ukuthi nxa silobudlelwane lohulumende singenzani ukwenzela ukuthi sisale lokhu silibandla lohulumende la asale lokhu enguhulumende. Lokhu kwakutshengisa kwaba Mgceke loba wayengu umngane kababa uTata Mandela. Siyamnanzelela ukuthi kwakufika isikhathi lapha ekhuluma khona eMkhuza engathathi uhlangothi lukahulumende, ngoba i-ANC yathi isingenile ekubuseni wahle watshintsha waqalisa layo ukuyikhuza, waqalisa ukukhulumisana layo ngoba isiyiyo esilamandla, njalo isiyiyo eyayisikwanisa ukubandezela abayanga, ukubandezela isebenzi, ukubandezela abafelokazi lezintandane. Waqalisa nje ukuyikhuza yona i-ANC lohulumende wayo.
Ungathi isiphi isifundo asitshiyele umhlaba jikelele?
Baba uThuthu, esingathi thina ngesiKristu theology sitshengisele practical ukuthi leyo theology umbuzisisa kwethu ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni. Nxa sikhangele indaba yabayanga, nxa sikhangele ukubandezelwa lokuncindezelwa kwabantu, kuyini okumele sikwenze? Kazange azithulele langaphakathi kwesikhathi lapha ayengabulawa khona umbabotshwe akhitshwe esikhundleni ayekiso, waqhubekela phambili ekhuluma lalapho eselesikhathi sokuba esingathi ngesilungu ku-privileged position ngenxa yokuthi wasekungena uhulumende omutsha owe-ANC, waqhubekela phambili lokhu ekhulumela ilungelo loluntu, emele abantu abangakwanisi ukuthi bazikhulumele. Singathi even lakhonapho eZimbabwe siyakhumbula ukuthi waqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe lapho ayebona khona abantu behlukuluzwa wayekhulume engazithulele.
Kuyini elizamkhumbula ngakho?
Ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kakhulu abafundisi, kumele simele amalungelo abantu, simele abantu bakithi, sikwazi ukukhuluma izinto ezihlupha abantu singesabi, singabi lovalo ngenxa yokuthi sisebenzele uNkulunkulu, singazesabeli. Njalo lokuthi nxa thina siseduze lalabo ababusayo, sikwazi ukuba lesifindi sokuba tshela lokho esibona ukuthi uNkulunkulu futhi babuse njani abantu bakhe. Lokhu wakwenza kakuhle, wasitshela umzekeliso. Njalo lokuthi singasihluphi ngeZimbabwe kuphela, kodwa sikhangeleni lapho emhlabeni wonke jikelele kuyabe kulabantu ababandezelweyo kumbe abancindezelweyo, amalungelo abo engakwanisi ethethwe ngalaba ababusayo, wayekhuluma uThuthu. Ngakho lathi kumele senze njalo.